Endabeni zethu lamhlanje lilo Mike Hobe. Abalandeli bebandla leSANU PF abasemhlanganweni omkhulu owe Annual National People's Party baxoxa ngokwenzakala elizweni ukugoqela ukugugudeka komnotho. Inhlanganiso ye-AfriForum elwela amalungelo abalutshwana kwele South Africa ithi ifuna ele South Africa lihlawule abalimi beZimbabwe abathathelwa amapulazi. Odokotela batshengisela emgwaqweni eHarare. Kuqhubekela phambili ukuswelakala kwamafutha ezimota eZimbabwe. Abantu abaningi abangenemisebenzi sebephila ngokubheja amabhiza lebhola. Siyalethulela ezemidlalo lezomculo kuhlelo Woza Friday ku-Live Talk. Namhla sixoxa ngomhlangano omkhulu webandla leZANU PF owenzelwa eMzingwane High School esabelweni seMathebeleni South. Nxa lufuna ukungena kuhlelo, sithumeleni umlayezelo kunombolo yezethi +1 202 465 0318. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930 15580 labo 6080 kilohertz ku-shortwave.